So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 1 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abayisithupha ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni. Kumahola angamachumi amabili lani asanda kwedlula.
Ukufa lokho esikubonayo kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe kalikaphumi phakathi kwengozi ye coronavirus.
Amapolisa akobulawayo abelomhlangano lamagqwetha osakhulayo uTawanda Mujehiwa oyethunjiwe. Silengxoxo legqwetha lakhe umnumzana Ngcobani Sithole.
Imkotho bathandekayo ukuthi besiye emapoliseni kodwa eqinisweni into esihambelayo sesibona ngani umchithi isikhathi.
Intatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono osesitokisini ubulawa ngumkhuhlane olezibonelo ze-COVID-19. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ubikwa esethumela elinye njalo iqula eZimbabwe ukuyadinga isisombululo kungxabanqoza yezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni selikhwele laya phezu kwamakhulu amabili 202 kulandela ukubhubha kwabayisithupha izolo. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi abathathu babantu laba ngabedolobho lakobulawayo kuthi ababili ngabemathebheleland south oyedwa ngwesigaba se-Midlands. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo bangamachumi ayisithiyangalombili lanhlanu 85 ngaphandle kwabahlanu kuphela abavele lawo kwele South Africa, abanye bonke bawuthole khonapha elizweni. Abalokhu begula bona bangu 1074. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeCitizen COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Ukufa lokho esikubonayo kuveza kahle kamhlophe ukuthi ilizwe kalikaphumi phakathi kwengozi ye coronavirus. Igciwane lakhona lisesekhona, usesekhona umkhuhlane, kuyadingeka ukuthi abantu bathathele wonke amanyathelo afaneleyo ukuba bavikeleke. Kumele benze social distancing, bageze izandla, benze konke ngokuba usesekhona umkhuhlane uyavulala njalo.
Abantu abafa ngobunengi Ncube sibona ukuthi ngabase Harare labakobulawayo. Ingcazelo kungaba yikuthi amadolobho la yiwo alabantu abanengi yini eZimbabwe kumbe kukhona okunye.
Ukufa kwabantu abanengi emadolobheni amakhulu kuhambisana lalokho esikubona kusenzeka vele emhlabeni wonke jikelele. Kwande kakhulu ukuthi abantu bafe lapho abanengi khona, abaminyene khona. Yebo kambe kulezinye indawo lapho othola kusifa abantu lanxa kungekho emadolobheni amakhulu besifa bebanengi, kodwa kujwayeleke ukuthi bafe endaweni eziminyene khona ezilabantu abanengi. Kanti ke futhi kithi ungakhohle ukuthi kuba nzima lokuthi benze izinto zokuzivikela, bebhoda bedinga impupho, bedinga ishukela, bedinga isepa, bedinga zonke lezi zinto esiminyaminyeni lasemalayinini ebhenki. Ngakho ke iHarare lakobulawayo kwenza kube lula ke ukuthi abantu bafe ngobunengi ngenxa yezinto zonke lezo.
Yebo bayafa abantu ngobunengi, kodwa sibona ukuthi abapholayo labo baphola ngobunengi. Ungathini ngalokho?
Ukuqonga kwenani labantu abapholayo kuyinto enhle kakhulu eligugu ebantwini aye emndenini egulelwayo. Ngokuba nxa vele kufiwa kuso sonke isikhathi ukhangelela ukuthi abantu basile. Ngakho ke nxa bebaningi abaguqonga inani labantu abasilayo kuyathokozisa lokho. Yebo kambe bungafisa ukuthi kungabi khona lo yedwa ofayo, ngabe wonke abantu sebephilile, ngabe wonke abantu bayasila. Kanti ke vele sikhale ukuthi wedlule lo mkhuhlane, kungabi khona ofelwayo, kungabi khona ogulayo.
Inxasi khangela udaba lokuhlolwa kwabantu ungathi uhulumende useqhuba uhlelo lokuhlola abantu ngobunengi na
inani labantu abahlolwayo lincane kakhulu okwenza ukuthi kube lethuba elikhulu lokuthi abanengi bafile bebulawa umkhuhlane wecorona kungazakali ukuthi abanye njalo baligulile leligciwane baze basila kungazakali akuhlolwa indlela ebanzi njengalokho kukhangelelwe uhulumende lokho ayekhulume ngokuthi uza kwenza akwenzanga ngakho ke kuyakhathaza ukuthi kuzahlala kulabantu abangabe bathelela abanye bengakwazi ukuthi balalo leligciwane kuyadingeka ukuthi liqongiswe inani labantu abahlolwayo ukuze isizwe sivikeleke ngendlela edlula le okwamanje uyehluleka uhulumende akwenzi ngendlela efanele
umnumzana efidlela Ncube ngwenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor Ubexoxa le Studio 7 ekwabulawayo.
Yebo yebo yebo, mthwakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho isixoxa ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wonosuthethe imphefumulo yabantu abedlula amakhulu amabili 202 eZimbabwe. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwelungelo loluntu lapho esizahle sithathe ithuba lokuhlaziya impilo yomunye wabasakhulayo ababelwela ilungelo likaZulu umnumzana Patson Zamara obhubhe ngeviki edluleyo eleminyaka engama amathathu lane 34 mthwakazo muhle lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama
amapolisa izolo abize amagqwetha amela osakhulayo uTawanda Mujehiwa oyethunjiwe ukuthi bakhulume ngodaba lolu uMujehiwa ngomunye wabathunjwa phambilini ngombhikisho owawugqoqwe ukwenziwa ekupheleni kukaNtulikazi amagqwetha akhe aya emthethwandaba umantshi walaya amapholisa ukuthi amkhulule lakanye wakhululwa kodwa esemangobongobo ngokuhlukuluzwa lokutshaywa kodwa igqwetha likaMujehiwa umnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuthi akukho okubambekayo abakukhulumileyo lamapholisa izolo
Imkotho bathandekayo ukuthi namhlanje besiye emapoliseni kodwa eqinisweni into esihambelayo sesibona ngani ukuchitha isikhathi amapolisa awazimiselanga ukuthi adile le ndaba leyi ngendlela efaneleyo benza ungani bafuna ukuthi indaba leyi iphuthe ngendlela efaneleyo okumqoka nje ukuthi nje lati siyabe sikhangelele ukuthi bangajintsha ukwenza from the way to go amapolisa bethinteke endabeni leyi ngakho ke sesinanzelele ukuthi hayi sithela amanzi emhlanu wedada amapolisa ngendlela ayenza ngayo hawu siyazichithela nje isikhathi kulobufakazi obuningi osobuke baphuma ku-social media sithe sibuza ukuthi bayabulandelela yini sithole ukuthi hayi benza ungani bamangele labo ukuthi kade kwenzakalani ngakho ke hayi sithela amanzi emhlanu wedada
akhona yini amanyathelo azathathwa ngumJehiwa wokusa amapholisa emthethwandaba kumbe udaba lonolu luzaphelela khona
kulamanye amanyathelo esesizathi siwathathe ngokuya phambili sizayazisa njalo umphakathi ukuthi ngamanyathelo anjani sesike sahlala phansi sawacubungula sanandelelisa zonke izinto ukuthi siyibambe njani indaba leyo
umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo Meli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ubikwa ezathumela elinye njalo iqula eZimbabwe ukuyadinga isisombululo kudaba lwezombusazwe kwamakhelwane. Umsakazo we-SABC uthi uRamaphosa wazise ukuba ingatsha zebandla le-ANC zinqume ukuba athumele iqula elizafinyelela amacele wonke eZimbabwe awembusazwe. Ngenyanga edluleyo uRamaphosa wathumela iqula elakhulumisana lomnangagwa kuphela laphindela ekhaya lingazange likhulumisane lenye inkokheli yozombusazwe. akukhulunywanga ukuthi leli qula lizahamba nini eZimbabwe. Ugatsha lwezimajele Always Zimbabwe Prison Services luthi intatheli izindaba ezimele uHopewell Chingono osesitokisini uziphilele nje athi ukuthi uyagula. Iphephandaba leHerald likhulume lesikhulumeli sogatsha lwezemajele umnumzana Mayor Kanyenzi othi bavumile ukuthi uNgono ayelatshwa ngudokotela wakhe lanxa engaguli kakhulu. Kodwa abambonile uChingono bathi uyagula kakhulu. Inhlanganiso yamagqeda eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uChingono ubulawa likhanda uloqhuqho njalo kasanambithi kuhle ukudla. Lezi ngezinye zezibonelo zeCOVID-19. Kodwa amadokotela akhe abengakazisi ukuthi kahle kahle uphethwe yini uChingono. Intatheli izindaba eStudio 7 uMavis Gama ubhodabhode ngedolobho leHarare wasethulela udaba olulandelayo.
Elinye lamagqwetha kaChingono umnumzana Doug Coulthard ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi umethekelele eChikurubi ngemva kokuba enze isicelo sesiphangiphangi ukuthi ufuna ukubonana lamagqwetha akhe. UColtat ufakaza ukuba ngempela akezwa kuhle uChingono njalo besalindele ukucetshiswa ngudokotela wakhe ukuthi kuthathwe emanyathelo bani. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi kulusizi okwenzakala kuHopewell Chingono labanye abagoqela umkhokheli weTransform Zimbabwe onguye njalo umgcini sihlalo we-31st July Movement umnumzana Jacob Ngaruvume labanye abalokhe beyalelwa izicelo zokuhlawulela isibambiso sebail.
Lokhu kutshengisa ukuncindezela kakhulu ukuthi nxa abadala laba lingavumelani kumbe ukhulumela ukungahambelani labo baza kuhlukumeza kwenzeke konke abakufunayo ububi bonke kwenzeke lokuphakathi. Okuyisigaba esibi esenzakalayo kathesi eZimbabwe ukubona ukuthi amalungelo abantu aphethwe kubi njalo kuyindlela yokwethusela ngulowo nalowo ozafuna ukuphikisa uhulumende ukuthi ubone ukuthi nxa usuphakathi ngale noma yini izakwehlela njalo ukuthi uthole usizo kuzabe kunzima kakhulu.
UChingono ungarivume lomsekeli womgcini sihlalo ebandleni leMDC Alliance umnumzana Job Sikhala betheswa nguhulumende umlando wokutshotshozela uZulu ukuba atshengisele ngodlakela kuhlelo olwaluqoqwe ukwenziwa mhlaka 31 Ntulikazi ngenjongo yokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umqondisi wenhlanganiso yezokholo eyeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselmo Magaya uthi okukhulunywa ngombuso okhona akusilo cala ngoba kukhona lasembhalweni ukuthi ababusayo batshelwe ngamaphutha abo.
I can say this anywhere before anybody.
Lokho ngiyakutsho iloba ngingaphi njalo kungelani lokuthi ngiphambi kukabani.
Check your Daniel there. Daniel chapter 2, I think verse 20, 21, 22 somewhere.
Ukhangelelwe ukuphindela emthethwandaba ngolwesithathu uChingono ukuze kuhlaziwe udaba lwesikhalazo sakhe sokuthi aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Isikhangelo eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulo kusilela kwemithi yokuhlola igcikwane lecoronavirus elizweni. Leli phephandaba lithi ilizwe lihlola abantu abangamachumi ayithoba minombili eyidi ngelanga. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umphathintambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima usekhuthaze izisebenzi ukuthi zingaphatheki ekutshengiseleni okuqoqwe inhlanganiso ye-ZCTU okuqale izolo elizweni jikelele. Ekutshengiseleni lokhu izisebenzi ziyahamba emsebenzini kodwa zingathola ixesha yikho lapho eziphakamisa amabhakani izitshengisela. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Ngosikhumba njalo Studio 7, lokho okukhulunywa abantu bangakhuluma noma benzeni benzeni. Ubaba lo ukuze kuzwakale kahle okuyinto kwakhe ikuthi ehle esikhundleni mayefuna ukuxolisa, uyabe exolisile empiya lapho. Ngokwehla nje kwakhe abantu bezwe bonke isitori sakhe, abesesithi sengisehla ngalokhu kubi engakwenzayo ebantwini. Awu baxole abantu, bangaze baxole bazexole lo mgabo wakwenzayo elayo. Siyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, ngusikhumba lo esiphezini koBulawayo. Basakazi, indaba yeGugura yonto ingayizwi yakhulunywa mina. Okungaba kuhle upresident ukuthi kuphele emoyeni yabantu indaba yeGugura yonto belokhu befaka yena bethi uye uye athinteka. Ikuthi eze koBulawayo eze emathebulilendi abiza imithingi enkulu, axolise ebantwini ngento embi ayenzayo, ngoba abantu ngeke nje babelokhu bemfake ibizo lakhe engathinteki. Axolise ngento embi ayenzayo, athi uma eqeda lapho athi kumaZimbabweni wonke ehlangene, athi maZimbabweni hhayi ngiyaxolisa sengisehle esikhundleni, avele ehle esikhundleni semtime, afake omunye umuntu nje owezana uPF yena ehle nje esikhundleni semtime. Hhawu, lapho abantu bangakhululeka, lapho bangayizwi ukuthi hhayi uxolisile mpela ubaba. Siyambonga uLesibindi akakwenze lokho athi qede ukuxolisa abe sehle esikhundleni kuba ngupresident, akakulungelanga.
Sanibonani basakazi baka Studio 7, linjani kodwa labalaleli? Hayi, siyaluza udaba. Lo muntu ukhulumela isisu sakhe uqinisile uNgulube, ukhulumela labo bonke nabochuma nabo gawula, abantu abakhulumela izisu zabo ukuze athi kusasa uma sokubajikela kubahluphe futhi. Sisegangeni nje kungenxa yabo bani laba bantu abezano. Siphila nzima, sibe amakwerekwere, siyazingelwa, sicatshile kungenxa yabo. Mina ngangikhona from 1983 up to 87. Kubulawa izakhamizi lezalukazi amakhehla angazanga empini, thina sasingabafana sitshaywe izibuni namanje zilamathuthuva ngokutshayelwa into esasingayazi kuthiwa ngobhuti bethu. Sasibabona ukuthi ngamagugurawundi lawa ayikhulume isiNdebele esingazwakaliyo, bezenzana nama-distant. Sasikwazi ukwehlukanisa ama-ex-zipra lamalokhuzeni la magugurawundi lawa. So lo khulumayo nje ukhuluma okwakhe uWilliams wakhona naye lo mama layo ngathi uphaphile nje angazi ukuthi yena ungena aphi, ngoba bona babulawelanga abantu. Abantu bakithi babulawa umnankagwa lo nguye wabosayinela ukuthi kutraine iGugurawundi. IGugurawundi liyaqeda abantu bemathebheleleni ne-Midlands. Akula nto ezalungiswa ngoba abantu bayisaba kuphela bazaphonga uvuma belandela into engelangqondo. Thina etsholotsho sabulawa lamanje siyahlukunyezwa. Kathesi uthethe abantu bakibo khona lesishone nabakugcwalisa itsholotsho, bakugcwalisa iplantry yonke indawo yibo bodwa.
Yazi mambheka i-weakness kamakhuphe ihlazo kwabanye omama abayazi ukuthi bangomama bamelene, njalo iqiniso labo bayalimela, lelungelo labo bayalimela. But umakhuphe ubonise i-weakness. She's weak. Use-actor okokubumama ukubonisa i-weakness. Ngingakubekela nje ukuthi why ngisho ukuthi umakhuphe u-weak. She's an opposition party ohlukunyezwe izana kuqaleni eLotswangrazi. Waya. Wangazwani Lotswangrazi ngaze beqilwe mbasa. Utswangrazi yisifo bengakhulumisani lo makhuphe. Lo osedonsi iqembu lake Tswangrazi isebenza MCT. Akasebenze MDCM abe umakhuphe. Ngoba Tswangrazi is no more. Bekangasazwani laye. Kuwukuthi wasokusobala ukuthi umakhuphe maybe enhliziyweni yakhe ubevele engasazwani lo Tswangrazi, evele esedragela ukuthi abedayise uTswangrazi uzana, like what he did she's doing MDC Alliance kuchamisa. Umakhuphe usethengise amathebeleland. Bonke labo abakumakhuphe abalokhu bethi bona umnankagwa is good, what people find out what happened ngeGugurawundi kulizomtshela ukuthi umnankagwa right. Since ebusile thethe over, hayi ukuthi uthethe over, kathethanga over, uthethe ngodlei. Lintshela ukuthi uright umuntu othethe ngodlei, umgabe kathethanga umuntu ngodlei kwavotwa. Why umnankagwa angavula ngephati lakhe bavote bakhiphe umgabe? Accordingly isadakhe yavuma ukuthi ikhulu ekhwayi kuvuma umakhuphe week. That's why bengeke bavuma ukuthi abe ngupresident. Yabona lapha khona uMbuzi is out, usehlathini nje uyabengela qembini, bamthathe lo mzora wonke angafani kwa uyamthathela, uzobhayiza nje, uzoba yinhlekisa nje, i-weakness yakhe izovela. You know what, It's just like amajita elwela i-girlfriend. At the end of the day, batshela ukuthi hayi eyali idoti le munye eyali idoti. That's what gonna happen to mama lwa. Ikho ukuthi makhuphe awuzazi. Ngawuzazile wabona ukuthi no. Umakhuphe mdala kunochamisa. Let me leave my son who is more active than me to contest. Mina ngihlanganisa abantu bangakunika ukuthi lo secretary. We have a right, Mama Maku, UMTC Alliance. Aguzbuz, revise your manners, uzbuz, uzaz. Nguti, we sign your mandate, zaz. Mr. Chabulin, sit to Ulapu. Now we've got Nube. UMTC Alliance is winning 2023. Come 2023, I'm telling you.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangelo esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, isivumelwano sokuqeda ukusetshenziswa kwabantwana njengezigqili ese-International Convention on the Worst Forms of Labor esisingulwe ngenyanga edluleyo siyaqala ukusebenza kunsuku ezilandelayo. KweleGhana, abantwana basetshenziswa ukugola inhlanzi lemisebenzi yokulima ikhokho. ECameroon lithi selikhweze izinga lokuzivikela emngceleni walo lele Central African Republic kunye leNigeria kulandela ukungena elizweni kwabahlamuki abahlome ngezibhamu. Ngesikhangele esivela ngapha kweleMelika ngamafitshane. Umongameli Donald Trump ubikwa elaye iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle olwe-CDC ukuthi lwehlise inani lokuhlola abantu igcikwane le-coronavirus. Abaphikisa uTrump bathi wenza lokhu ngoba efuna ukuthi athole usekelo ngoba abantu bazathi wenelise ukulwisana legubhane lwe-coronavirus. Lokhu kwenzakala inani labathelelwa leli gcikwane elizweni leMelika lisehla. Kodwa abanye bathi ukwehla kwenani leli kungaba kubangelwa linyathelo likaTrump, hathi ukuthi igcikwane leli seliyekethisile. Sixoxe lesizalwa neseZimbabwe isihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Dan Moyo, saqala ngokumbuza ukuthi inyathelo lokungahloli abantu abaningi lingaba liyilo na elibangele ukuthi inani labaligcikwane eMelika lehle.
Udaba lolu olokuthi iCDC isidirectwe ukubana ingahloli igazi labanye abantu abake badibana labantu abalegciwane leCOVID, I think iyadisturba kakhulu ebantwini abaningi ngoba iyatshengisa ukuthi into ebezikhulunywa nguTrump usike samuzwa ekurali esithi ukutesta abantu abaningi yikho kwenza ama-results abantu abalegciwane lelawo abe maningi kakhulu, and yena usetshele abantu bakhe ukuthi ngangcono ba-slow it down i-testing. Kuyatshengisa ukuthi-ke manje izifiso zikaTrump yizo esezinqoba ukubona kwama-scientist, lo msebenzi wama-scientist, ngoba ukutesta kubalulekile. Wonke ama-scientist siwezwa esisho ukuthi the only way esizokwazi ukuthi silicontain igciwane leli ukuthi siteste kakhulu kwenzela ukuthi sibe le information ebalulekileyo ukuthi bangaki abantu abaphathwe yileli gciwane. So ya, kunzima kakhulu. I think kuyadisturba kakhulu ukuzwa kuthiwa Center for Disease Control isitshelwe ukubana ingathesti abanye abantu. I think into engathi iyadisturba kakhulu kumphakathi ngoba that means ukuthi sokuzoba labantu abaningi abangalama symptoms kodwa bengama carrier leli gciwane abazobe lokhu bespread igciwane leli ngoba nangu kuphela babe bengathestwanga ukuthi babekwazi ukuthi balalo.
Nxa ukhangela ubona ngani bakhona yini kade bengasoze bavotele umongameli Trump asebezamvotela ngemva kokubona lokulalela okwenzakeleyo emhlanganweni we-RNC?
Sibonile ukuthi inombolo eziphumayo zikhombisa ukuthi igciwane leli selisehla, kodwa kuyadisturba kakhulu ukuthi sizwe kuthiwa mhlawumbe lehliswa ukuthi sebeyehlise ama-test, hhayi ukuthi lehliswa ukuthi lona ngokwalo seliyacontainwa. So I think kuyingozi kakhulu ukuthi abantu babe le information erongo, ngoba bakuzoyenza ukuthi banganakeleli kakhulu ukugqoka amamaski lo le social distancing, bese kusenza ukuthi igciwane leli likhuphuke futhi ngendlela ezoba nzima ukuyicontrola. Yebo, kuyajabulisa kakhulu uma sizokuthiwa igciwane leli liyehla, thina besizitshela ukuthi hhayi ukuthi abantu balandela ama-guidelines awe-CDC okugeza izandla, lokugqoka amamaski, lokuthi ba-social distance. Kodwa uma kuthi sizwa imibiko evela ekhombisa ukuthi CDC kungenzeka ukuthi sinikezwe ama-instructions okuthi inga-testi abanye abantu, kuyingozi kakhulu lokho. And I think kumele ama-scientists sizwe ukuthi bona bathini ngalokho. I'm sure ukuthi sizozwa namhlanje enyuzini la kwezinye intethandaba kuyinto ekhulunywa kakhulu, ngoba I think kuyakhathaza kakhulu ebantwini ukuthi babekwazi ukuthi abantu abatestwa. That's why sibona amanumber esehla, hhayi esehla ngokuthi igciwane sebelicontrola, but ngoba esehla ngoba abantu abasatestwa okweneleyo.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseVirginia. Uhlelo lwanamhlanje esikhangele ebesilazo. Amapholisa kobulawayo abelomhlangano lamagqwetha osakhulayo uTawanda Mjehiwa owayethunjiwe. intatheli izindaba ezimele uHopo Elijingono osesitokisini ubulawa ngumkhuhlane olezibonelo ze-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisayo ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.